uhulumende yinto layo ufana ukuthi ngawo sehleli wayinanzelela ukuthi imali le ayincede ama-veterans ngaludo ngoba singabala ukuthi 16,000 RTGs ayithengi even umgodla wenhlangene ukuthi o-veterans lizincedise ukuthi lilime kube nokudla emzini wabo elabantwana. So konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe, ilizwe lakithi labuya. Sathemba ukuthi kathesike sokuza kusetshenzwa ngendlela eqondileyo ngoba yithi esesizivusa abansundu. Sacabangela ukuthi abamhlophe yo abafanele besihlukumeze, kodwa kathesi abansundu abasananzeleli ukuthi ilizwe lelize libuye. Ubani lo bani wachitha igazi ukuze ilizwe libuye? Alibuyanga nje mahlayana ukuthi kwavuka likhona, kodwa kwachitheka igazi eliningi. Kwachitheka igazi lezintombi, kwachitheka igazi lamajaha, kwachitheka igazi labogogo labokhulu labantwana abancane ababengakazalwa.
Baba Ncube, siyakuzwa kakhulu, kodwa kutshela okuningi ngakhonokho okhuluma ngakho ukuthi kumadingali yakunikwa nguhulumende weZimbabwe.
Sicela uhulumende izikhalazo zama-war veterans ezithathele phezulu. Zinike izinto ezenzakalayo ema-ofisini la abantwana laba esayibo esathi sikhulula leli lizwe abazange betshelwe ngathi kule 20% entweni zonke. Khonokho kusemthethweni uhulumende yikho fanele akwenze, akulungise yena uhulumende ngoba yonke into le isemthethweni, ikhona kuma-acts, ikhona ku-constitution. Kanti okwenza kwehlule ukuthi kulungiswe kuyabe kuyini? Bona abasebenza emahhofisini befanele bebona ukuthi umthetho uyalandela. Njenge-20% kuland, 20% ku-mining, 20% kuyo yonke into bayakwazi emahhofisini. But wafika khona into zakhona ziyabe zisingasayenzwa ngendlela esemthethweni sokuthi hhayi i-20% liyani iphelile. Iyabe iphelile, iyabe inikwa obani? Izinto ezifuna ukuthi zilungisiswe zengezwa. Uhulumende asincedise ukuthi zilungise, ikakhulu abakhokheli bethu bafanele belungise, betshayele emahhofisini la kulunge. But nxa emahhofisini kungatshayelwa kungalungi, uzathola ukuthi kuzaba kusiba lokuxokozela. Kanti akufanelanga kube lokuxokozela, kufanele kulungiswe, kuthulwe, kube le peace elizweni. But ilizweni khathesi uzathola ukuthi kuyaxokozelwa, kuba yinto esiluhlazo kumawoveti, ibe luhlazo kuhulumende. Kanti siyangiselanani singalungisi into zethu njengelizwe, singalungisi into zethu njengezizalwane zeZimbabwe ngokuthula? Yikho esikudingayo thina njengama-war veterans, especially abezipho.